kuyaziwa ukuthi kona umsakazo lokhona ongakhethi bala njalo osakaza noma ikuphi ungena emakhaya ungena emadrobheni kakhulu emakhaya oncedisa isizwe seZimbabwe ubana bakhuluma indaba zeqiniso ongakhethiyo babonile ukuthi ngenxukunxuku ekhona esikhangeleyo lathi ukuthi kukhona kukhona kuza no PF babonile ukuthi uzaphumela phakathi ubebona ukuthi ha amadoda ayehlulekile kuyalwa indaba ekhona lapha kuyimala lokuthi ilizwe liranwa njani corruption sibahlasele njalo siyezwe emakhepheni lathi siyakubona ukuthi ungani yena ngokwakhe ubaba upresident lomlingani wakho ngudeputy president uChiwenga ungani kakuhambisani ngendlela eyiyo ngoba udeputy uyabona ukuthi ha ilizwe lalibuswa ngendlela eyiyo so ubonakala njengabanye njalo abathi kumele kubana upresident mnakagwa kumele eqhubeke until 2030 abanye bayaphikisa abanjengabalweli benkululeko labanye abakuzalo PF bayaphikisa bethi lokhu angeke kwenzeke kumele silandele iconstitution ngibonani konke lokhu babona ukuthi kuza kulomsindo ozadala ukuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani
so lapho wona ngokubona kwakho moya ubona zani kukhona okufihlwayo sibili
kukhona okufihlwayo kambe shuwa ngathi lizwe linje kungabi lento efihlwayo abantu bangavalelana kusho ukuthi kukhona okwenzakalayo emdenini okuyenza ukuthi izinto zingalungi kahle phandle so kukhona okukhulu kakhulu njengoba ngisitsho ngisithi ilizwe kaliphathwa ngendlela kanti abanye labakhona bayabona ukuthi ha lapha mdala useyihlulekile ngasinanzelela i-economy sinanzelela ama-investors lizwe selithethwe ngama-China sinanzelela ukuthi ama-investors i-security yemali yabo abasozifala imali ema-bank ngoba nayizigi kade sesithembile ayisasebenzi ungangena even kona kobulawayo ama-China wonke kavumeli iswipe sokubonisa ukuthi kulomsindo khona mpela phakathi.